Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 14 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa ngemva kokuthengisela ayaziwa ukuthi ingaphi, ngoba amapholisa ayalandula ukuthi ababophile.
Ngoba amachifoti ukuthi abasezenzile ngoba kasezikhanye ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana.
Iningi labantu ebelijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa amazwe amaningi ngohlelo lwe-lockdown. Ingcwethi kwezenotho lakwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imilayo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus.
Ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulumsakazo. Ebandla le-MDC Alliance ebotshwe izolo ngamapholisa eHarare itshengisela ayazakali ukuthi isiwe ngaphi. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri loNetsai Marova babotshwe betshengisela besola uhulumende ngokunganakekeli uZulu ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe. Iningi ebelitshengisela libikwa lisithi selilambile njalo selilala ngendlala mihla ngemihla. UMamombe ngummeli wesigaba seHarare West. Ihlekana labalandeli baleli bandla bekhokhelwa ngabathathu laba bathethwe ngamapholisa basiwa enkambeni yeHarare Central, kodwa iziphathamandla zebandla kunye lezihlobo zithe zisiya emapholiseni athi awakwazi lutho ngabathathu laba. Iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo labangane abasebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola amaphilisi selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya oyisakhamuzi seLupane eMathebeleland North utshele usithandekile emhlango weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa, ngoba lazo zivele zibhekane lendlala.
Kukhona kona baba yokuqo bekhuluma bendanda bebethe nje wakuzwe kuxoxa emsekazini lapha akukhulumi kakhulu. Abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown e-South Africa ngamabhoda onakanje kuvaliwe yonke indawo. Abantu bebethola ngapha amaphilisi soke basatholi ngisho iphilisi. Ukudla bebethuyezwa bevela khona ngali bezokudla abadala ngapha. So indlala ikhona ebantwini yathesi. Ngikhuluma nje kubuhlungu ungabona ukuthi kulo kuhawula ukuthileke, kodwa bayakhala abadala kuthi hayi kukhona sinto impilo ziyasezeka, kodwa-ke labana abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abasezenzile ngoba kasesikhanye ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana. Amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana bekuhle kuqala bebuya bezwa kata ngapha bezibuyele bemsebenzini khona ngale manje ngathisa kuzenzakala. Indlala ke la ikhona ebantwini ngoba ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi balimi idazezebhoda ziyathengisa kompani emangweni wethu onjengabo-St Luke's labo-Kenmo ezitholele imali ukuthi abana abantu babebelindele izihlobo zabo ezigulayo. Manje ngathesi uyithengise ngaphi? Ubuhlungu kakhulu khonokho kwethu. Ngabe uhlelo lokubhala luyabhala esinjenit abantu bezitholile kumbe babanike impuphu sizwa kuabale ndawo nendawo abanye bezinceda somabhizinisi lapho kwakukho kwethu njalo.
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya. Njalo amakhulu lamakhulu asefikile abanye bayeza ngoba labo besimpilo ilukhuni khona ngale. Kuyikuthi bengafika la khona ngapho emakhaya abo. Uboni ngani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayela umuntu nalokho wona awujayeleki vele wona umuntu. Kuba nzima kuba uyabusungezelele. Kuma ngebhodo yendlala nale ukuthi nxa vele niyasijayela ukuthi abanye vele bathi ibhodo iyabe sikhulile njalo. Ubunzima obunye bukhona abantwaneni ngemizini eminingi. Kodwa lapha ke bona ababuyayo. Kathika wabona babuya emangweni ezinkona thina. Kwezindawo siyawuza ukuthi babuyile kanjani njani. Kodwa lapha thina sikabatholi. Kodwa ubunzima lobu bukhona. Njengoba uyabe sibuphezu kwalobu esilapho. So kusikhuthaza ukuthi nangabe inhlelo zonezo ezisho ukuthi zingayenzakala, ziyenzakale. Abantu bethole ukudla kumbe ama-donors wona sibe lawo. Kuba thina ngapha yithi i-social welfare uphela. Ngabe sayithola i-donor enye engancedisa. Kulula abantwana ziphilele imizi yethu iqine. Ngalokho singalandaba i-lockdown naleli ne-social distance sizihlalele nje kuhle sisidla.
Kodwa abantu abaningi bayaluzwisisa yini udaba lwe-coronavirus lolo njalo bayazivikela na?
Bayakwenza abadala sibili ngohamba nje umuntu abone kuma wakhona zangithelelile okuzeni ulimi bathi beyithota corona. Corona emeceleni kwakhe abasondelelani ngalibazwisisa sibili.
Ama-masks bawagqoka.
Ithi bakuthola kakhulu uyathola bebophile ama-clear lapha bebophile bebopha nezikhava namalembu nje atshiyeneyo akathunga sikomunye obathungayo laba bathengisa ezinye ngamadolatola ethu abakuthola kuzimali abantu bethu basizigqizile hawu sibahle.
Emadolobheni abanye bathi bahlukuluzwa ngamapholisa njalo abanye bayabotshwa ngoba ungacacanga ukuthi baya ngaphi. Liyakuthola yini lakhona ngakho elupane?
Hayi, ngapha kuthulile sibikwenye sinjengofakazele kwinto wakhona ukuthi hayi, ngapha sithulile sibili. Sikhosazi sixoxe ngoba sihlangane ukuthi madoda ngaphandle umuntu ebuya esihla ngemota, nguye lo ongabuya le nto nale kodwa thina sodwa.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane obekhuluma icingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le elupane. Kusenjalo ingcwethi kwezenotho la kwezempila kahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe ukuqinisa imigoqo yokuvalwa kwelizwe emizameni yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Ingcwethi lezi zithi lanxa kulesidingo sokuthi umnangagwa athathe amanyathelo azaphehla umnotho elizwe akumelanga athathe izinqumo ezingabangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngamandla. Inani labantu abaphethwe ligcikwane leli elizweni likhanya liyakhuphuka. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuza akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha efreedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo. And lapha sesiya khona khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokunwisa umkhuhlane lo. Ungagangela izibhedlela zethu ngesimo sazo abantu bengachabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomikhonomi, ikhonomi yethu ayilawa amandla loba i-capacity yokuthi qhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okuthi kubana abantu badla abakusebenzayo ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba. So kufuze bevulelwe beyasebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona shoko lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Sizabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende laye umongameli azame ukuhamba phakathi laphakathi kokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile, njalo ufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheki kufike la ibanga lokuthi asingeke sewenelisa ukumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo, kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-industry afomali, njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu, ngoba into esiye saba kathezi ngazi sithi yavula amaningi aza kuxotha abantu imisebenzi ngoba asewele phansi amakhampani amaningi anaso isithuba loba isikhathi sokuvuka ukuthi aqhubeka agijime njengendlela ade gijima ngayo. So kwelinye ibanga ungathi singaqhubeka nge-lockdown yena abesefaka amasithi ngama-social security nets ukuthi laba abangani ba-affectwa kumake sure ukuthi izikafu zikhona, amanzi kukhona, konke okufunakalayo ngumuntu taphile kuyatholakala, uhulumente ancedise. Kodwa ube usukhangela ukuthi yena lo uhulumente esikhuluma ngaye akalayo i-capacity yonaleyo. So sofuze uhulumende athole uncedo kwezinye indawo ukuncedisa abantu bakhe. Ngabantu singavula sibuyele ngendlela esisebenza ngayo, siyabe sibiza ukufa ngoba abantu bangaphela ngomkhuhlane. Kodwa kese ukukhangeleka kathesi ikhondomi layo ithwele nzima ifuna ukuncediswa, la iyaphela siyikhangele lo nxa sihloke sivalile kunje.
Umnumzana Reggie Shoko ngocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7 ekoBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lebulembu be-internet eleZim Live lithi umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli usechothoze umphathintambo wezobudlelwano belizwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo esithi uzenza inhloko kahulumende. Lokhu kuza ngemva kokuba uMoyo ethule umbiko othi uhulumende kavumelani lembono kaMtoli ayethula enkundleni yeTwitter ngolwesibili ethi umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli uyehluleka imizamo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulo mongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezisebenzi lokunakekela kukazulu umnumzana Paul Mavima uthi imali eyathiwa izaphiwa abaswelayo ngesikhathi lesi lizwe livaliwe imele iqale ukuphiwa uzulu ngokushesha ngoba obekuyiphuzisa ukuhlela uluhlu lwabazayithola sokufeziwe. Kwamanje sengithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu baka Studio 7, ngilibingelela mina nguphilisani Mathe esigabeni seCholocho eChefunje. Sibonga bakithi umsebenzi wenu omuhle kangaka ela ucaba ngayo ukuyenza. Sithi sibe silokhu esixhumana bakithi noma abantu bengaphetsheya kolwandle, kodwa luwusebenzile umsebenzi wenu. Siyakwazi ukuxhumana lani sizwe yonke into eliyikhulumayo lisigqugquzela. Esingakucela kini ukuthi lisincedise mpela abantu bakithi belandele imithetho yabaholi bethu, behlale ezindlini bakithi. Izadlula leyi lockdown leyi i-corona leyi inzima iyabulala. Salicela lani kustudio 7 khonapho libagqugquzele kakhulu mpela belandele umthetho wabaholi bethu. Lathi sinje sivalelekile lendlala iyasibulala bakithi, sinxusa uNkulunkulu ukuthi angenelele leli gciwane liphele. Siyalibonga kakhulu bantu bakastudio 7, mina nguphilisani Mathe echefunye esigabeni seCholocho. Ngiyabonga.
Linjani ba? basakazi kwestudio 7 bonke nje lisezela umsebenzi womuhle siyalibonga ngomsebenzi wenu qhubekele siya phambili uPeter okhuluma lo esenjezo ngokobhithi lapha ngifuna ukuthi ngicebise uZulu ukuthi abantu abanazelene ukuthi iMDCT le kamakhupe ukhophe elalo ngeMDC Alliance angazi ukuthi ngolwane ngoba iqiniso lona lodwa laphuma kukhetho lwedlule ngo-2018 ukuthi eZimbabwe lapha ichamisa vesa zimnangakho yiwo amaphatha ayeqhutshezwa ekhethweni ngoba wonke lokunye kwakuphonga uyenziwa nje izaba njalo iqiniso yokuthi abantu bengazahlala beduhiswa ngeipolitiki ezindala lezi zokuthi umuntu nje angezwa okufuna ukudunga umuzwa indoda usungena lapha lalapho sithi wena nguwe nguwe kambe kwakwenzakala ngabi ukuthi ungathi wena uzabusa abantwana bomunye umuntu hhayi eqinisweni MDCT lingabantu besintu lingananzela ukuthi phansi kugrand ungazolubeka ukhetho kathesi zero vela angeke libambe lutho uchamisa aziphumele ngochamisa siyacela ukuthi khona siyanani le-MDC Alliance kube ngokweni nxa lisehluleka lihluleke khona ngapho lapho likhona hatshi chamisa is people's leader ungabheka ndichamisa vela sitshintshe
zalibonani balaleli okhulumayo ngokhululane bengingathanda ukutsho ukuthi njebani kulesi atisisimeni esisibi nge-lockdown njengathi singapha esemakhaya sile sicelo sokuthi abantu bakithi asilandeleni izixwayiso esizizwayo uma kuthiwa sihlaleni phansi singahambanga siyakwazi ukunzima but sikukhalileyo ukuthi thina njengabantu basemakhaya into lesilokhu esiyizwa thina lapha sisemakhaya eplumtree mina ngoba ngikhuluma kathesi ngisemaphandleni kogambo esikukhalayo ukuthi thina sikwazi singazivikela njani ngoba thina abantu basemakhaya sibonakala ekugcineni abazempilakahle noma kungathiwa bayasiza babephilele emathawundi nangapho asibonakala so singabantu esesizikhangele so abantu bakithi ngiyayicela kubana sinanzeleleni lapho esihamba khona kuthiwa sifake ama-mask but thina imali yokuthi ama-mask asuke siyithole bazali asithandeleni namalembu esizenzele wona ngoba kunzima siyacela labafowethu abasemazweni afostile ukubuya ekhaya lingathestwa ngoba lingasibhadela umkhuhlane lo lingasibulala siyathi thina abantu basemakhaya ngiyabonga
salibonani basakazi bakastudio 7 abahle siyalibonga ngomsebenzi elisiphathela wona muhle kakhulu ngoba kwesinye isikhathi liyasithoba izinhlungu ezisenhliziyweni zethu lapha siyayizwa ikorona iqhubekela phambili kodwa ubuhlungu esilabo thina njengabantu bakumthokazi yilesi sige esenzakala e-Country Park amapholisa atshaya abantu abangomama abalimaza ebatshayela ukuthi bangamandebele sisi lokho ilizwe leli lathathwayo kulaa muntu wesindebeleni owake wabotshwa kuhle esiya e-police station even i-public drinking nxa lingabuza abantu public drinking weyomuntu wesindebeleni etholakala nebhodlela lotshwala ufika esiteshini setshaye watshaya wacreathelwa amanye amacala amaninginingi ngamapholisa esihlonini amapholisa esihlonini alapha esindebeleni ngakuya ngokuthi kuyananzeleleka khitshwe wonke hambe esihlonini ngoba abantu besindebeleni bethwele nzima amapholisa esihlonini batshaywa nsuku zonke ngaso sonke isikhathi okwesibili nxa ungathi uyamuthi uyamtshela ukuthi ukhulume laye ngedokethi uhlethi kana singatarunational dogards ngamashona lawo angamapholisa esihlonini kwenziwa yikuyini ukuthi kati i-station by station kufanele kube lamashona ngu-3 la amanye kawabe ngesindebeleni ngoba abadala kabakwanisi ukuripota abantwana kabakwanisi ukuthi befike esiteshini bekhulume kuhle lanxa umuntu engalacala abantu besihloneni vele bazonda indebele amapholisa esihloneni so leyo nto leyo iluchuku olunzima olwenziwa ngamapholisa esihloneni ayiqalanga namuhla kulabo mama be-Country Park hhayi phumula steshini lana kwakulo mdzingo wayenqonda amandebele umuntu wakhona angayenza leyo nto uyapronyotha uzothiwa utshintshe isiteshini koze kube nini abantu besindebeleni behlutshwa ngamapholisa esihloneni koze kube nini abantu besindebeleni bencindezelwa bazakhululeka ngolesingaki umuntu wesindebeleni akumelanga aphikisane lepholisa nje lanxa limqambela amanga
fali docket ayende kujere abantu besindebeleni abaningi ningi singakudingisisa abalawo macala babothelwa manga besekamile just to slaughter kuphela amandebele kodwa one day uNkulunkulu uzathumela uMoses ozosikhulula sithwele nzima khangelani abantu abangomama imilenze ivudle ivadlakele uzezwa kuthiwa abagwetshwa i-comic service laba amapolisa abagwetshelwe uyengwa uyenga umeni wakhona iqhathe mina yeba yenga ngoba thina safa kakhulu nge-gugrawund sesiphinda sibulawele abafazi bethu osisi bethu kubuhlungu lokho kakhulu bantu bakastudio 7 ngiyabonga
Dunga MDC kaKhube le ifuna imali kuphela idinga imali uKhube kanti idinga ukumela abantu abaningi wabizwa nguTsvangirai esaphila wayali ukuhamba wathi sefile uTsvangirai ngowagijimela ukugada indege sezitshele ukuthi nguye selokuzisengumthungameli ngoba ngowayenguvice president uyanya umaKhube lo nabomonduru abakhe nabokomiti
Hush, angazi ukuthi ngenze njani lapha mina le nkinga enkulu lapha kuba utshonile ekhaya so mina ngiseBotswana lapho Frankton so usuka kwakhona kunzima ohambe kwakhona uhambeki so lapha i-lockdown le umuntu olele tshona izulu but mina ngizwa ngingapha angikwazi ukuthi ngihamba njani so ngifisa ukuthi ngangiyafika ngimngcwaba kuphela but uhambeki endleleni kanya kunzima lapha endleleni amarodi kawonke lokuthi umuntu uhamba njani i-lockdown engaka hayi nasakwazi
simlalele simlalele uMaKhube simlalele siyamuzwa nje ukuthi uthini hayi angitshela uThembu ukuthi engaphiwa leyo mali uzahambe ebathenga phela abantu anti wayehambe esithenga esithi sivotele yena sibe ngama-candidate yakhe sibe sesithatha imali thina sizidlela sihamba siyavotele simfunayo so uMaKhube uzama ukuthi khona ezaphiwa imali le ethenga abantu nxa sekungamavoti manje angeke kubone uMaKhube nje kahlale phansi ekhohlwe ngakho yena ngani ngumuntu ocabangayo ekhanda lakhe la ngani uyangena kwenye iphathi noma engabuyanga ku-alliance engena kumbe komthwakazi kumbe kuzapho kungcono kakhulu lokhu kulokuthi eleke phethe yimisi kuthi yena uzavuthele ngoprezidenti ezimbabwe ulamanga ezimbabwe ngeke ibe ngupresidenti uMaKhube sizazi zonke zakhe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abanini bezitolo babikwa sebesebenzisa amarobhothi ukwenza imisebenzi ezitolo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kodwa abanye bakhathazwa ukuthi amarobhothi la azathathela abantu imisebenzi lapho igcikwane leli seliphelile Inhlanganiso ephathisa uzulu ngokudla eWorld Food Program ithi igcikwane le-coronavirus lizengezelela inani labantu abadinga uncedo lokudla esigabeni senyakatho yezwekazi le-Africa bafike kuzigidi ezingamachumi phose amahlanu i-47 million. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele-Melika. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngoLwezi kuzamele lwenziwe ngemithina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa imihlangano yamarali evame kuba khona ngalesi sikhathi sokuza kuba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika, umnumzana Dan Moyo.
Okumele sinanzelele kakhulu, kungenzeka ukuthi abantu makuthi igcikwane leli lokhe izinga lalo liphezulu, abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha ama-chance nabantu banga. So yinto kumele siyinanzelele kakhulu naleyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igcikwane leli seli-under control njalo lokuthi uma bengaya ku-gathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule social distancing ekhona. So i-election day yebo mase siya ekhankaseni kumakhampeni lapha I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika-Trump I think i-performance yakhe ekuhendleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami, I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-presser akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi kuzoba le-problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la, because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well, abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abanandaba la i-COVID le, ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule, sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungela social distancing. So angeke ngibe surprised ukuthi Trump engabe isirali ubone lihamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo wona lo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi angobe, njengoba uyakhuluma lapho kubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami, the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu elidubula unyawo kuma-briefing akhe lawa, kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni, ngoba I think abantu bazoluza i-trust le-hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo yokuthi a-address abantu nsuku zonke kuma-briefing akhe, but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha instead of ukuthi athathe i-advantage on that. I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda, akasho i-leadership okwakhe nje ublema abanye, ublema even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia.
Alo? Hey, i-charge office yini? Yithi kuse-charge office yini? Akula problem, bengifuna ukubuza ukuthi ingaba le-charge efone lomlomo omncane yini? Kanti i-charge office li-charge yani? Sorry my sister, bengithi iya-charge amafoni. Okay, fine, charge. Freak featuring Zex, ingoma ethiwa Charge Office. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC ebotshwe izolo ngamapholisa itshengisela ayaziwa ukuthi ingaphi, ngoba amapholisa ayalandula ukuthi ababophile.
iningi labantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.